Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Political players seeking the people's mandate during the upcoming 2023 Harmonized General Elections must maintain and consolidate the current peace, unity, harmony and love.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo owe State of the Union Address, SONA, ekhuthaza amabandla ezombusazwe ukuthi achiyane lodlakela.
Ubulawayo iCouncil wazithumela le nani lakhe ayengazange alibuze azikhanye labantu ngalo ngezinye indlela siwa-impoza amarati lawana esingathi ngama-US dollars esifisayo.
Izakhamizi zakobulawayo namhla zitshengisele phambi kwamahhofisi kamansipala e-City Hall zikhonona ngokukhuphulwa kwemithelo yezindlu, amanzi kanye lenhlelo zokubuthwa kwezibi. Amapolisa athi kulezi dumbu ezine ezabesilisa ezitholakala emgwaqweni osuka eHarare usiya eNyamapanda ezicatshangelwa ukuthi ngezabantu bakwamanye amazwe abafela emoteni basebejikelwa egangeni ngulowo owayebathwele. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo owe State of the Union Address, SONA, kusehlakalo sinye ubevula okusemthethweni isigaba sokugcina sedale lephalamende yesitshiyangalonye ekhuthaza amabandla azaphatheka kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo ukuthi achiyane lodlakela. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa wenze linkuthazo esethula umbiko wakhe oqakathekileyo kuZulu owe-State of the Nation Address, SONA, kanye lokuvulwa okusemthethweni kwehlandla lesihlanu ledale lephalamende lesificamunwemunye emkhosini owenzelwe kusakhiwo esitsha sedale lephalamende leli esise-Mount Hampden, lapho aveze khona njalo uhlelo oluzolandelwa kwezokulungiswa kwemithetho.
Political players seeking the people's mandate during the upcoming 2023 Harmonized General Elections must maintain and consolidate the current peace, unity, harmony and love.
Abaphathi kwezombusazwe abadinga usekelo ebantwini ngesikhathi sokhetho lolizwe lonke oluzayo luka 2023 kumele balondoloze futhi baqinise ukuthula okukhona manje umanya nothando
of our culture as a people.
Isiphathamandla seZANU PF umnumzana Munashe Mututsa uthi limqotho lelo elibethwe nguMnangagwa ukuba kube lokuthula elizweni.
Siyakuyamukela kakhulu njalo sikhuthaza laba abathanda ukuthi bethi khona kulodlame eZimbabwe belungiselela nje ukwenzela ukuthi nxa bengadliwa ku-election bethi bekulodlame sithi hayi liyazwila amazwi omongameli welizwe onguye omkhulu webandla leZANU PF njalo. Uthithi hayi uthi akungabi lodlame, akungabi lodlakela. Thina njengabasakhulayo ebandleni siyakwamukela lokhu, sikhuthaza abanye nje abasakhulayo kwamanye amabandla ukuthi asisebenzeni sakhe ilizwe lethu ngendlela yokuthi umongameli wasitshela ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo.
Kodwa obona ngezokuqhutshwa kwemisebenzi kubandla leMthwakazi Republic Party, MRP, umnumzana Patterson Xaba uthi okuthiwa nguMnangagwa kuyize ngoba kunje amalunga ebandla lakhe ehlukunyezwa emini lebusuku ngoba belombono owahluke kulowezana uPF.
Silokudana okukhulu ngamalunga eMRP endaweni yaseFilabusi lapho okushawe kwalinyazwa umnomzana nonkosikazi Mathe endaweni yaseFilabusi.
Kwasekelwa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change, umnumzana Felix Magalela Mafa.
Siyabacebisa abantu bezanu ukuthi sekukwanile okwamanje abantu sebezakwenza abakukwanisayo ngenxa yokuthi ukuzivikela kusemthethweni. Njalo asikhwabithi ukuthi abantu behlala besilwa.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube upha umbono wakhe.
Into ebiqondile ukuthi ayikhulume ukuthi ibandla lakhe lingethusela abantu, lingachaya abantu, lingangeni kwezodlame ngokuba yilo elenza khona lokho, hayi laba abanye.
UMnangagwa uphinde wacela ukuthi kuqedwe ukulungiswa kwemithetho elokhe ingakagqitshwa, okufana lowe Electoral Amendment Bill, wona ongasagqitshwanga esigabeni sephalamende esedlule. Umkhosi wanamhla wenzelwe kusakhiwo esitsha esisanda kuphela ukwakhiwa eMount Hampton. Leli dale elitsha lephalamende lakhiwe ngosizo lwemali eyavela kuhulumende waseChina esebenzisana loweZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo namhla zitshengisele phambi kwamahhofisi kamansipala eCity Hall zikhonona ngokukhuphulwa kwemithelo yezindlu, amanzi kanye lenhlelo zokubuthwa kwezibi. Bezikhala njalo ngokuthi ikhansili iphethe leli dolobho buchapha ngokungaqhubi kuhle umsebenzi. Izakhamizi lezi bezithwele amabhakane alembiko etshiyeneyo egoqela othi hayibo, sicela uBulawayo omuhle, idolobho selinuka, sicela lenze kuhle, kanye lothi phansi ngobugwelegwele. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube.
UBulawayo City Council waziphumela le nani lakhe ayengazange alibuze nje azikanye labantu ngalo. Ngakho-ke ulokhu eqhubeka ngalo ngoba lo nyaka ulethi ibhajet athi khona i-stand still budget ngezinye indlela siwa-impoza ama-rate lawana esingathi ngama-US dollar based figures ayiyo a-affecta i-RTGS VAT. Ngezinye indlela imali zabantu abazithola izikwelede zabo suka zibe nkulu kakhulu, khona kanye-ke kusuke wacafula abantu ekuqaleni lakhathi esilokhu bacafula. Nakuma-consultations lawa bebenzakala abantu bebekhanya beforswa ukuthi bavume ngenxa-ke lethi imibono yabo kodwa zingafakali. So komigonkana sekudala ukuthi abantu ngemva kokuba sebehambe i-petition ngaphambilini wakhanya kungela mpendulo ecacayo itengisa ukuzwisisana, abantu bebasebebona kungcono ukuthi bangene emgwaqweni bayizenisela-ke efutholo. Hhayi, sekukuhle kakhulu, akula muntu obothiwe, akula muntu olimeleyo, akula muntu esingathi khona khona uwenze umsindo wathi makhangelelwanga.
Ami njani ama-race elikhala ngawo kahle kahle?
Ama-race ngingasikhuluma ngemali yase-America esikhathini esiningi ngasiyiqathanzala le eyayibhadalwa ngo-2018 kusuka le ku-2009. Ngo-2009 izindlu kade zibhadala ama-$15 kathesi omele zibhadala ama-$30 ngenyanga ngenyanga. Konokana imali yena leyana kuyenzukuthi umuntu abe seyibhadala ngemali yelizwe leZimbabwe esingathi izimdola isirethe ne-current interbank rate yalisebenza ngalelo lapo. Siyakwazi ukuthi eZimbabwe interbank rate iyatshintsha ngolwesibili ngolwesibili, konokana-ke kusuka kube yimali enkulu kakhulu ebantwini. Kathesi vele ama-fixed rate emalokishini agoqela singathi vele ama-restensebasompopo omuntu imbani emakhandeni omthetho ophumi lasayodisiyali abantu basuka ku-$26 siya ku-$29 something roughly $30. Yiyo vele ama-fixed charges singakafaka amanzi singathi i-water consumption. So ama-rate engawosuka ku-revenue collection i-property vele ivalu yayo yiyo singathi ngama-fixed rate. So ama-fixed rate vele asuka ku-$26 siya ku-$30 approximately $30.
Libone bani kahle kahle? Umeya limbonile yini wazamukela izikhalazo zenu?
Okwenza lokuthi bonke besabili ukuphuma phandle besibabona belungizengamawini khonaphana esidolo, upamfleti, umeya labo bonke bekade khona khonaphana isebenzi kanjani ezikhulumeli omefisa labantu.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxwa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Imizamo yokuxhumana lomeya wakwaBulawayo umnumzana Solomon Mguni yehlule, kuthi umsekeli wakhe umnumzana Mlandu Ncube yena uthe ubephathekile. amapolisa athi kulezidumbu ezine zabesilisa ezitholakale emgwaqweni osuka eHarare usiya eNyamapanda ezicatshangelwa ukuthi ngezabantu bakwamanye amazwe abafela emoteni basebejikelwa egangeni ngulo owayebathwele. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi bacabangela ukuthi abane laba babedlula eZimbabwe besiya kwelinye ilizwe begade imota evalekileyo okwabangela ukuthi baphelelwe ngumoya basebefela phakathi. Unyathi uthi sebevule uphenyo besebenza lamapolisa e-Interpol ukuze kubonakale ukuthi izidumbu lezi ngezabobani lokuthi babevele bevela ngaphi. Uthi njalo badinga lo olokwenza lokufa kwabo. Sixoxe lomeli weSouthern edale lePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Into edanisayo kakhulu khonoku isihlakulo esiyenzekeleyo ubona ukuthi khona nje abantu sebethanda izimali ngendlela engasiyo angazi kumbe sokuyokugcina kwelizwe ngoba le into esubuhlungu kakhulu ungakhangela ukuthi khona la khona apha abantu nje eZimbabwe bayaphuma besiya kwamanye amazwe bengakwazi ukuthi bayangaphi kumbe ikudubeka okunjani osokwenza ukuthi khona abantu bayenze lokho abakuyenzayo. So into edanisayo ezisu ubuhlungu kakhulu ukuthi nikhona abantu bafa nje mahlayana.
IZimbabwe ibikwa ingenye yamazwe angaluphathi kuhle udaba lokuhamba-hamba kwabantu bakwamanye amazwe ngaphandle komthetho esingathi yi-human trafficking. Ngitsho lo phenyo olwenziwa yiMelika luya kuveza lokho. Ukutholakala kwezidumbu lezi kungaba kugxilisa lo mbono yini ukuthi hayi ngempela iZimbabwe kayiluphathi kuhle udaba lwe-human trafficking?
Ye, mina mbona engathi khona okwenza ukuthi khona kwenzakale khonoko ukuthi kube imbe iZimbabwe ibe nje yi-trace ngathi yi-transit yokuthi khona abantu badlulela lapha. Babe bebona ukuthi khona i-security yethu lapha i-weak. One, two, not that i-weak as such, ukuthi khona i-security service yethu bayasebenza yebo, but badanile. Kabasebenzi ngomoya lwana ukuthi khona ngifuna ukuthi khona ngisebenze ngoba balendlala. So uhulumende kufuze abakhangelisise abantu bonaba ungakhangela into eziningi ezenzakalayo lapha eZimbabwe awufanelanga zibe zisenzakala le security for services ngoba kade singakhangela ukuthi khona ama-robberies kwathola ukuthi khona ama-security services wakhona kathesi abantu baphonga ukudlulana lapha ama-security services laba ababanjiweyo ngabantu nje ukuthi bahlanganile labantu abafuna umsebenzi. So ngabe kade bephumisa imali khonapha kube kuzaphonga kuba ngenye into kube ziphonga ukutholakala ukuthi khona ngabantu abazivelele. So it's lack of security akula enye into engayikhuluma kakhulu ukuthi kona kungaba kuyini kabasebenza amapolisa lamasosha bethu ngendlela ufanele basebenze ngayo ngoba bayakhonona.
Umnumzana Peter Moyo ngummeli weSouthern edalele eParliamente ubexoxa lo ntunkamili Nkomo weStudio 7 eseHarare. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngemva kokusebenzela uhulumende weMelika okweminyaka engamathumi amahlanu, uDokotela Anthony Fauci oyingcwethi yemikhuhlane ethelelwana lula utshele umhlangano lentathelizindaba esigodleni sikamongameli eseWhite House namhlanje ukuba wethula umbiko wakhe wokugcina njengoba esetshiya lumsebenzi esesiyaphumula ekupheleni komnyaka. UFauci ukhuthaze uzulu waleli lizwe ukuthi ahlatshwe ijekiseni ye-COVID booster lokuzivikela emkhuhlaneni. Kulabantu abayisithupha abadutshulwe babulawa esitolo esikhulu se-Walmart esigabeni se-Virginia khonapha kwele Melika izolo ntambama. Kubika amapholisa athe loo madubula abanye ubikwa laye ezibulele. Ekhuluma edale lePhalamende lakweBhilithane uMongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa izolo ukhuthaze amazwe athuthukileyo ukuthi aphathise amazwe asathuthukayo emsebenzini wokumelana lodubo lokuguquka komkhathi iclimate change. Uqhubeke ethi kungumthwalo wamazwe athuthukileyo ukuthi aphathise amazwe alobuyanga lalawo asathuthukayo. Bu Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Thulani Mgoqo Jubane induna kaMthwakazi eJohannesburg uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngifikela kweSouth Africa ngo-1996. Ngiqala ukuhlala la eSouth Africa.
Yebo, uduna wasuqhasani?
Ubuduna
ngibona
ukuthi izinto zonke zihamba ngohlelo nanokuthi sihlalisana kahle nabanikazi bendawo la eSouth Africa.
Singathi kuyasebenzeka yini lapho okhona khonapho?
Sinohamba sihlangabezana nabo umlima ngoba uyazi imali izathekeli endaweni yabanikazi inohamba kukhona izigwenxa. Kodwa bese singenelela-ke thina njengey'nduna zamakhosi njengoba vele ngishile ukuthi ngisebenza ngaphansi kobukhosi bakwaZulu bese ngibiza laba futhi ngisebenza nabo iy'nduna ezingaphansi kobukhosi bakwaZulu. Sincedisana ukubhula lo mbilo osuke usukhona khona kuyasebenzeka ake nisho njalo.
Singathi-ke kwini okubhekane labadabuka eZimbabwe kakhulu khonapho lapho khona kumbe ngathi njengoba umele abantu beZimbabwe khonapho-ke kwele South Africa?
Abantu bakithi babhekane nengqinamba, babhekane nezinto eziningi ezibahluphayo ikakhulu njengoba nabo ukuthi lama-passport ama-permit azositothwa ngoba babeshile ukuthi azophela mhlaka-1 lonake singena kuwo. Ngamanye ama-problems abhekane nabantu, abantu abahlalisekanga kahle ngakho lokho, nanokuthi imisebenzi ayikho, amakhampani ayavalwa since kwaqala i-COVID-19. So kusuka kube khona ukulwa phakathi kwabantu sebebanga imisebenzi abalapha abanikazi bendawo bese beqhaba ukuthi abakithi babathathela imisebenzi ngani ngoba i-COVID-19 iyasuka yamosha izinto eziningi, bavala amakhampani amaningi. So imisebenzi sisiba nje into engingabona bulawe. So yikho okudala ukuthi manje kugcine siba khona ukubanga ukuthi konke lokho kudalwa yindlala, abantu bese bebangaki imisebenzi, bekubanga nabantu bakithi. So ngalawo magama ngichaza ukuthi abantu bakithi siphila kanzima, kuyadingeka ukuthi kube khona indlela esingenza ngayo ukuthi sibe si-understande nathi ukuthi singabantu ama-problems la esibhekane nawo la esisuka khona emakhaya ngokobuzo yiwayo into ekugcine sesilapha sizofuna imisebenzi yokuthi sikwazi ukwenza iy'ngane zethu. Singazanga ngokubi kodwa nathi sifuna nje ukuthi sithole isinyiko.
Sizokuthiwa-ke kule micimbi elisanda ukuyenza akusitshele ngamafitshane sibili ngakho khonapho.
Umcimbi-ke bokuwumcimbi okubungaza ukuphela komnyaka, nanokuthi nje njengoba siphuma kwi-COVID-19 le kade inobhubhane kade iqeda abantu, sibungaza khona ukuthi siyaphila thina sikhona isandla nhlambana, nakube ziyinto okumele siyithakazelele. Sikwenza lokho sihlangene namakhosi abanikazi bendawo abakwaZulu nabakade bephuma eMpumalanga nabanye abade bephuma endaweni yasebasuthwini namaxhosi imbala nabo bebekhona bezobungaza nathi ukubhala komnyaka nanokuthi bebefuna nje ukuthi kube khona ukukhula futhi sigcizelele ekuthini abantu bakithi abayeke ubugebengu uma besendaweni yokudla ubugebengu sikwazi ukuphilisana kahle nama-South Africans ngoba bathi bonakho abasizondi bazondi izenzo zethu ngoba abantu bakithi iningi labo bafika benethezeke kakhulu bese bejwayele indawo bese besenza izinto eziphuma endleleni. So besikhuza lokho nje sama ukuthi abantu sibakhuthaze kungene ezindleleni zabantu ukuthi asikwazi asihlalehlale sikhumbule ukuthi sethekele la singafika umuntu enze umathanda endaweni yabantu. Nawe ngeke uthande nje umuntu uma ngingafika endlini wakho efika enze into ayithandayo, kanti umuzi nomuzi unemithetho yawo.
Umnumzana Thulani Mgoqo Jubane yinduna kaMthwakazi sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima olwe-Agricultural Rural Extension Services, Agritechs, lukhuthaza abalimi beMathebeleland lezinye indawo zeZimbabwe ukuba balimele izifuyo zabo ukudla abazazipha khona ngesikhathi sebusika sokomile njalo kungasela madlelo. kubika uAnastasia Ndlovu.
Abe agritex bathi kumele abalimi abasezindaweni zasemandebeleni okungani kuhle izulu sonke isikhathi balimele izifuyo ukudla ukuze zingadli emavinkilini kumbe ukucuba ngendlala. Ingcitshi ebona ngezifuyo lokucubungula ngembuzi umnumzana Joseph Sikhosana uchasisa ngezilimo ezingalinyelwa izifuyo.
Siyalima kathesi, asifakeni ingxenye yesimi yethu kube lesivande sezifuyo. Lapho-ke ungalimani i-banner grass kumbe i-velvet bean kumbe i-cowpeas, konke lokho kudla kwembuzi kwezifuyo embukayi kakhulu, kudlwa zonke izifuyo. Ye, lingakhala ngehlanyelo, ungahambe emavinkilini lapho bathengisa konke okufunekayo emasimini okwezifuyo ekulimele, baza kutshengisa inhlanyelo yakhona okokuqala ikokhonoko.
USikhosana uthi kuqakathekile ukuba abalimi balimele izifuyo, echaza kabanzi ngokuvuna nokugcina lokhu kudla kuze kube sebusika.
Into engcono yikuthi amahlanga la naseleyo asiwagamuleni, siwafake endaweni lapho kuzagcinwa khona, iwakhe nje i-shed, usiwagamula abe ngama-piece-piece amancane, wafake ngaphansi kwe-shed, aza kuma kuhle kasozabola. Then ngesikhathi sebusika lapha siwagamula njalo amahlanga nalawa. Nxa umlimi lwana osujulile usungawagaya emshinini, then usuhlanganisa le molasses kumbe uhlanganise lezithelo zeganga. Lapha ngikhuluma nje ngomtshatshatsha kumbe iwohlo kumbe isanqawa, uhlanganise. Lokho kuyaba yikudla okuqondileyo kulokudla okwakha umzimba, ikakhulu ngesikhathi sebusika.
Umlimi ohlala enkaya umnumzana Maluba Mhlaba uthi kuyinkuthazo eqondileyo udubo bengaze balime lokudla kwezifuyo bakuthengise, abathengi bayaphuza ukubhadala.
Siyezwa ukuthi abalimi sibathi bona bakhuthaza ukuthi abantu balime ukudla kwezifuyo okwabantu-ke besokuvelana, ngoba nxa ungazilimelanga lawe wathola khonokho okuncane, uzathola ukuthi ukudla nxa ususiya kudinga iprayisi yangikhona awusenelisi ukuyifinyelela. Njalo lokho kwezifuyo ungaze ukulima kuye kuthengisa imali yangikhona uyithola ngemva kokubana usuhoqile plazi siluzivalu. So kuyadiphenda ukuthi wena ucabangani, but abantu kabangayekeli ukulima ukudla because that's the main thing esiphila ngayo.
Unkosikazi Agnes Ndlovu ongumlimi ofuya imbuzi esekhezi uthi inhlanyelo yokudla kwezifuyo iyasilela emavinkilini.
Mina ngifuya imbuzi emakhaya. Imbuzi lezi azilabusika, azilahlobo. Nxa mina ngizifida, ngizifida ngamahlanga engiyabe ngiwalimi, lamakhasi amazambane lawendlubu. Zona zingahamba ziye egangeni zidobha umchachacha, ziyaphila. Sibike kakhulu ngomchachacha, ziyaphila. Wena osokumele kunanzelele ukuzinathisa amanzi, uzipha amanzi. But amahlanga lamakhasi amazambane lawendlubu, hhayi, kuyancedisa.
Abalimi abaningi eMathebeleland balima umumbu njalo bakhuthele ekufuyeni inkomo, imbuzi, izimvu, ingulube, inkukhu lokunye, kodwa abavamanga ukulimela izifuyo ukudla. Bajayele ukugcina amahlanga ezilimo bengavuna, kodwa ngesikhathi sebusika izifuyo eziningi ziyacuba ngokuswela ukudla lamanzi. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sekunjalo, sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku, lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyani indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7.
lizwe izindaba zemidlalo yeFIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Ingcitshi zithi imidlalo esidlalwe kumncintiswano wokudinga intshantshu zomhlaba jikelele oqhutshelwa kwele Qatar isiveze ukuba kusela amaqembu amancane emdlalweni wenguqu. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi obasebenzela amaqembu abalisa ile Chicken Inn kanye leBulawayo Chiefs uDalubuhle Bebe uthi yena impumela ebingakhangelelwanga ngabalandeli efana lebekhona phakathi kweqembu leArgentina kanye leSaudi Arabia iyo yenza abantu bethakazelele umdlalo wenguqu.
Ngathi nxa sikhangela amagame asanda kudlalwa kula ama-absence amaningi, especially singakhangela indaba yeArgentina leSaudi Arabia, lapho abantu bebengawukhangelelanga ukuthi iSaudi Arabia ingadla iArgentina, and yikho kwenza umdlalo lowo umdlalo omuhle, umdlalo omnandi. And ngikhona ukuthi abantu bona bengaexpect ukuzayenzakala bese kusenzakala into engayexpect. Ngikukho lokho kwenza ukuthi umdlalo wethu be umdlalo omnandi kakhulu. Ngombono wami ngibona ngathi iBrazil yengathi le thuba elikhulu kakhulu ukuthi ngawina ngenxa yokuthi labadlali abaningi. Ungawukhangela ukuthi ucoach usubeke njani ukuthi avele yaphume nesquad laso kaJesse. I think ngibona ngathi nje kuyinto
Intatheli izindaba ezemidlalo uNesh Mgogwerelai uthi amaqembu aphuma kuzwekazi lase-Asia atshengisa ukuba sekule ngqubela phambili ekudlaleni kwawo.
I-World Cup tournament imbona lani isitshengisa ukuthi ibhola seliguqukile ikakhulu kwamanye amazwe angasiwe Africa, ikakhulu kwe-Asia. La manye amazwe ayakhangelelwe phansi kwezenguqu. Ngokubona kwami ngibona zani asedlala ngcono kula kuqala. Kuqala ayebhuqwa kakhulu, kodwa sibone iqembu eleSaudi Arabia lichaya iqembu eleArgentina kutshengisela ukuthi hhayi sebengcono indlela abadlala ngayo. Kodwa angikabi lokuthokoza kakhulu ngamaqembu awe-Africa. Sikhangela iqembu leSenegal ladliwa 2-0, sabona iTunisia layidrowa, leMorocco layidrowa. Lokhu kutshengisela ukuthi e-Africa ngabe kukhona okungancane okusilelayo. Ungakhangela kakhulu umdlalo weSenegal basebedlalele sikwafika 84 minutes, they 0-0, kodwa bagcina sebeluza 2-0. Kutshengisela ukuthi maybe tactically and technically kulalapho esingazani siyasilela khona njenge-Africa.
Wadlalela iqembu leWanti Rovers kanye leCholocho, njalo sengumqeqeshi uGraham Ndebele uthi kusasemasinya ukuba kukhanye ukuthi kuyozalwa nkomoni khona lekwele Qatar.
Kubona kahle kahle bekungani akukakhanyi, but sokuzile wona la amanye amaqembu angani asebele mpumela ezingcono, like sesikhangela bo-England. England siyitshengisile ukubana yona ime ngaphi, and no ngibona ngani kusazobhala okukhulu okuzayenzeka. Okwamanje kusasemasinyane njengoba amanye ama-games awakadlalwa, but njengomuntu lami ngabe ngilayo my favorite, I think ngingaba behind Europe.
Emdlalweni odlalwe namhla weSpice Ska Group E, iqembu leJapan lalo lenze izimanga ngokunqoba elikwenzele eGermany nge-2-1. Komunye umdlalo odlalwe namhla, iqembu leMorocco libe ngutshikilobhanqa 0-0 leCroatia. Kusasa ngolwesine iqembu leCameroon lizadlala leSwitzerland, kuthi eleGhana lizadibana lelePortugal. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Good Life Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenzakala kwele Qatar, lapho okulomncintiswano womdlalo wenguqu okudinga intshantshu zamazwe omhlaba owe-FIFA World Cup 2022. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Sithi asidibaneni njalo sasekuseni ngo-6:30. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.